isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuMfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Akube lusuku oluthinta unembeza wabakhokheli. Siyathemba ukuthi bathethe lolusuku abazange bayekele ukunakana ngalo, baluthethe banakana ngendlala.
Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abalambayo emhlabeni jikelele lamhla ole World Food Day, iningi likhala ngendlala.
Okhethwe kathesi uyengu-chairman we-MTF Bulawayo. So ukanya within the league yikho abathathanayo bona bathasambe senze i-elective congress nakumthwango elabomaziya.
Elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association lithi alemukele ukhetho olusanda ukuqhutshwa licele ebelikhokhelwa umnumzana Chris Motswangwa. So kuqhamuke ukufuthela na ukukhulu phakathi kwezizalwane zakwale South Africa labantu bokuza eSoweto ngemva kokufa kwabantwana abayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unanzwe isuku lokukhumbula abantu abalambayo emhlabeni jikelele lamhla olwe World Food Day. Uzulu weZimbabwe ekhala ngendlala, njalo lenhlanganiso yeWorld Food Program layo isithi yehluleka ukuthola imali yeneleyo yokuselela abantu abayizigidi ezingamachumi phose yamathathu, i-27 million, abahlaselwe indlala emazweni atshiyeneyo asezansi yezwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-WFP umnumzana Thomson Phiri utshele umhlangano we-United Nations oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland izolo ukuthi phakathi kwezigidi ezingamakhulu phose amane zamadola emelika adingekayo, i-369 million, sebethole izigidi ezedlula kancane amachumi ayisikhombisa kuphela, i-$73.8 million. Umnumzana Phiri uthe indlala igxile impande emazweni afana leZimbabwe, Lesotho, Malawi, Namibia, leZambia, okwenze okhulumende balawo mazwe bacele uncedo oluphuthumayo. EZimbabwe i-WFP ithi kulabantu abayisigidi phose eziyisishiyagalombili, i-7.7 million, abadinga ukuphathiswa ngokudla. Ithi njalo phakathi kwabalambayo ukudla ezigabeni zeZimbabwe ezitshiyeneyo incedisana lohulumende lezinye inhlanganiso ezifana le-USAID ukwaba lokhu kudla. Uhulumende weMelika yena wazise lamhla ukuthi lonyaka usekhiphe izigidi ezedlula kancane amachumi ayisithupha, i-62 million, yokuselela uzulu weZimbabwe olambayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso esebenza labantu bemaphandleni enyakatho emaNdebeleni e-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Lusuku oluqakatheke kakhulu, njalo ukuba khona kwalo kuveza ukuqakatheka kokuthi abantu kabatholiswe ukudla ngokufaneleyo, ukudla okwaneleyo. Yabe kulusuku okusikhangelele ukuthi inkokheli kube lilanga lapho ezigolombeka khona kumzwa ngedwa yabo, bahlale phansi bazibuze ukuthi ngalolu suku ngalunakanwa abantu bakusiphi isimo. Indlala ibhahile inje, abantu kambe bakuthola na ukudla? Akube lusuku oluthinta unembeza wabakhokheli. Siyathemba ukuthi bathethe lolusuku abazange bayekele ukunakana ngalo, baluthethe banakana ngendlala ebhakileyo lokuthi yiphi imizamo abayenzayo njengezinkokheli ekuboneni ukuthi abantu bayatholiswa ukudla.
I-WFP ithi iyehluleka ukuthola imali eyaneleyo yokuthengela abalambayo ukudla. Kambe lokhu kutshoni kuzulu weZimbabwe ohlaselwe indlala?
Baningi amazwe adinga ukuncediswa ngokudla. angeke yathatha imali yonke layo kumbe engakusebenzisa ukuthi izonceda iZimbabwe kuphela. Kuyasweleka ukuthi sikubone njengabantu beZimbabwe ukuthi umhlaba wonke ubhazalele phakathi kwale indlala. Njalo akumelanga sithembe kuphela inhlanganiso ezifana naleyo, kodwa uhulumende yena ngokwakhe kumele laye abone ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Kuthi ke inhlanganiso ezinjengabo World Food Program zibe ngezokuncedisa imizamo ephezulu eyenziwa nguhulumende ekuqedeni indlala. Njengenhlanganiso eyabe ikhangela umhlaba wonke, kuningi okwenzakalayo emhlabeni, kulezimpi kwezinye indawo, kube Ukraine kuyaliwa. Kungakho-ke kule mali eyabe ithathwa iyencedisa ukuthenga ukudla endaweni ezifana lazona lezo. Kungakho-ke kuyasweleka ukuthi lanxa silambile sigalula phakathi kwendlala, sibone ukuthi hhayi lanxa bengenelisanga ukuthi basincede ngokupheleleyo, kodwa imizamo nale emncane abayenzileyo iyabongeka. Uhulumende nguye okumele adlale izinga elikhulu ekuboneni ukuthi abantu ababulawa yindlala. Kuzaba into enzima kakhulu, ikakhulu ebantwini bemaphandleni, lapho abavele bephila ngokulima, abangela msebenzi khona, kungela indlela abangathola ngayo imali ngaphandle kokuthi balime umhlaba wabo emasimini.
Lo mnumzana Vumani Ndlovu wenhlanganiso yesebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America.
Uhulumende uthi uzahlawula abalimi bamapulazi angamakhulu amane lamachumi amane lane 444 yamadola ayizigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu $35 million esebenzisa isikhwama semali yelizwe esebudget eka 2024. Lokhu kuveswe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube eHarare lamhla emhlanganweni labameli bezigodlo zamanye amazwe ezingamalunga acubungula indlela zokuqeda isikwelede eleZimbabwe elilaso ese $12.3 billion. Umnumzana Ncube uphinde wathi imali yonke edingakalayo ukuhlawula abalimi yedlula kancinyane izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lanye i-$351.6 million, kunguquko eyenziwa emapulazini la hatshi umhlaba ngokwawo. Uthi uhulumende uzabhadala izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million kumapulazi angamachumi ayisishiyagalolunye lane akusivumelwano se-Investment Protection Agreement okuyingxenye yezigidi ezifika phose amakhulu amabili ezavunyelwayo i-$196.6 million eyomhlabathi lenguquko emapulazini la. Abalimi babikwa bezathola imali le ngabavela iDenmark, Switzerland, Germany, Netherlands leYugoslavia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Ingxenye kathi esingasinanzelela ngendlela uhulumente akufake ngayo, sibona sebekuthe gwaqa abantu abamele amazwe athiyeneyo nala ama-farmers e-Europe langaphi. Engxenye kathesi kungenzakala ukuthi uhulumende ukhuluma silukuzimisela ukuthi akwenze lokho. Kungani futhi sikholwa khona? Ngoba eqinisweni siyabona ilizwe leZimbabwe ngathi abantu abaningi balifuqela kathani, ngathi nje balinina. Okunye kwakhona yikhona ukuthi abantu bathathele impahla zabo abazange bakhompasete ngathi sebeledile. Ngokunye okwenza amazwe nxa esikhangela ngathi asithathi, ngokunjalo kuyasilimaza kwi-development kwelinganazo ilizwe libuyele emuva. Ingxenye kathi esihulumende usefike esigabeni sokunanzela ukuthi kalungise laphana kwenzeka ukuthi ilizwe lithuthuke abantu baye phambili. Kose ingxenye kathi esisiphosa sibona ngathi ingxenye kukhona okungenzakahle.
Kodwa ilizwe lilayo yini imali yonke le eqanjwayo?
Ngizathi mina ilizwe imali leyo lilayo nxa ibanjwe kuhle. Unganazela sililizwe lapha thina esilama-natural resources lo umbiwa phansi okuningi kakhulu, ogold, oplatinum konke silakho ungananzelela lezo mali nga zingabanjwa kuhle zingene esikhwameni esiraiti ungabi lobugwelegwele ungabi lobusela mina ngizathi ilizwe imali leyo lilayo ukuthi lizwani la mali ngiyala imali le eqinisweni silayo ukuthi siyingene ezikhwameni zabanye abantu abalitshwana abagangileyo kodwa nxa kungabanjwa kuhle ngibona kuyahamba siyakwazi ngale ukuthi kwenza le marange le kwaba le mali eneye ama-diamonds ama-15 billion anyamalala imali ayibanjwe kuhle ingene esikhwameni esiraiti kube le-transparency abantu batshele okwenzakalayo kungaba njalo ngiyakukhola ukuthi le mali ilizwe lingayithola libabhadale laba bantu
kuyikuthi ngempela uhulumende engakwenza lokho singabona kusenziwa kuhle yini
nxa sikhangela indlela uhulumende aziphatha ngayo khonapho kulapho kulohlupho khulu nokokuthi uhulumende usuyakhangele kakhulu ilihlo afake kulaba abantu abangathi ngabantu abasapoti ibandla lezanu-p f elibusayo kuthi la abanye abangathi abaqedakali baninele eceleni yilihlupho esilalo yikho nje mina into le yokuze ilunge ihambe kuhle ukuthi sifuna uhulumente akhuphe leyana imikhuba bekwenza kadeso ukuthi unike umuntu ngoba engumuntu ongathi uhamba le bandla lezanu-p f kodwa akhangele ukuthi umuntu ngumuntu wezimbabwe longo yifama edinga ukuba nincediswe ibisele imali eyawavalizibisele kungaba njalo into zahamba kuhle kodwa-ke khathesi abaningi silovala silaqinisa ukuthi uhulumente uzakwenza kuhle ungatholi labanye bangathola abanye bengatholi siyakwazi khona oko ivin belo ngakhangela asikufihlo lamaamahhovesi lamahhovesi angatholanga izimali zabaphunayo kodwa baleli lizwe asikwazi kwaye basala
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esixoxe laye ekwabulawayo Elinye icele lenhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko eZimbabwe National Liberation of Veterans Association lithi abemukeli ukhetho olusanda ukuqhutshwa licele ebelikhokhelwa ngumnumzana Chris Motswangwa. Ukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo umnumzana Sifa Sincube ukhethwe ukuba abe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso le labanye bakhe okubikwa ukuba balobudlelwano kakhulu lebandla leZANU-PF. Icele likhokhelwa umnumzana Ethan Mathibela lithi umnumzana Ncube umnumzana Mtswanga labanye bephule isinqumo somthethwandaba esokuthi akumelanga kuqhutshwe ukhetho kungakedluli umhla ka-21 kumfufu ngeviki ezayo. Umnumzana Mathibela uthi abantu laba kumele bejeziswe ngumthethwandaba. Sehlulekile ukuxhumana lo mnumzana Ncube lo mnumzana Mtswanga laba kucele lesithathu elenhlanganiso le ngoba bebengaphendula umakhalekhukhwini. Ake sizwe umnumzana Mathibela ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Imbangela yokuqala ukuthi thina siyehlukaniswa ngama-politicians. Thina ngokwethu abalili benkululeko sivele singabantu abamanyeneyo kanti-ke sokule abantu ababuya besingenela ngaphakathi kwethu sebesisebenzisa bayinika abanye izimali kusetshenziswa imali. So yikho ozobafika ukuthi singawelelani thina abalili benkululeko. But lokho okwayenzakalayo ngomgqibelo saka-12 ukuthi kwenze ileyo i-congress esingayirecognisiyo yikuthi thina amalanga before i-congress yabo bevele sihambise indaba zethu kumthethwandaba. Ujudge wabenika i-order wathi akula congress eyenziwayo lingahlalani phansi lingama-factions amathathu lihlale phansi li-reason ukuthi kahle kahle ukuthi siye phambili sivumelanani ngoba okuqakathekileyo i-constituency yabalenzi benkululeko na mina lingabe lithanda izikhundla but yenzani ukuthi kushuthise buzulu owabalele benkululeko. So thina vele besesizinilele sodwa sesithi hhayi silama-proposal ethu ukuthi hhayi siyavuma ukuthi akuyenze i-congress iyamelela bonke abalele benkululeko and laba ngokuzwa kwami ngizwe kuthiwa ngabantu abakuleague ezanu-p f bonke la nalo okhethwe kathesi ukuye ngu-chairman we-league yezanu-p f kobulawayo. So ukhanya within the league yikho abathathanayo bona bathi asambe siyenze i-elected congress nakumthwango nakumahiya. So angikwazi ukuthi kahle kahle ngoba bengekho mina zange ngiye khona sibizwanga sinxuswanga khona ngale thina sesimelele ukuthi i-determination ezaphuma kujaji mhlaka-21 yesu sayinandele.
Ye, nga kusenzakala konke lokhu ubona zani kuya ngapi? Akusoze kugcina kudilika iWar Veterans Association le.
Ukudilika nokungadiliki singabantu ba. Uyabona i-association libizo. Libizo singavuka singeyinye i-association. Kumbe vele singabi yena-association singabantu. Ngoba ubunini bethu kwaba abaneli benkululeko abusoze wabugeza ngesepa. Siyabe silobi sila singabaneli benkululeko. And most importantly, ukuthi sibambene nama-challenges esilawo kathesi iwefe yama-war veterans. Sizakhulumisa, sizatholana somewhere somehow. Ibizo elokuthi iZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Ayishiyo into esingathi abantu singayehluleka ukusebenza ndawonye ngoba libizo.
Lo mnumzana Ethan Mathibela okwelinye lamacele enhlanganiso ye Zimbabwe National Liberation War Veterans Association obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wakwele Kenya umnumzana Rigathi Gachagua utshele idale lesenethi lamhla ukuba kungamanga ukuthi wanotha ngenkohlakalo wetheswa umlando wokuba le notho ayithola ngokungekho emthethweni. Ele melika lithi kalisoze linikeze ele Israel izikhali uma lingavumeli ukuba ukudla kunikwe abantu eGaza. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Israel sele lamaviki amabili livimba ukudla ukuvela kwamanye amazwe ukuthi kungangeni eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha yeVoice of America eseWashington. Lanxa elemelika selake laba lamabandla amaningi kulamabandla amabili amakhulu elama Democrats lelama Republican ayiwo azibambe esidukwini kwezombusazwe. Uthabo Kancube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Okwamanje kutshengisa ukuba amabandla la azamela ngabantu abazencintisana kukhetho oluzayo. Kusobala ukuba isimo lesi sizakwenza kube lomongameli okubandla lama-Democrats kumbe elama-Republicans njengalokhu okwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1856. Ukuba lamabandla amabili kuyamangalisa. Isisekelo sombuso weMelika kasilawuli ngamabandla ezombusazo. Owayengumongameli uGeorge Washington wakhethwa ezimele njalo wathi sevalelisa wakhuza esithi akulunganga ukuba namabandla amabili kuphela. Wathi engakasuki embusweni uWashington kwasokulamacele amabili kuhulumende wakhe okwenza kwabunjwa amabandla ezombusazwe akuqala. Kusukela ngaleso sikhathi ayabunjwa aphinde abhidlika amabandla kugcine kusiba lamabili. Okwenza kube nje ukuthi eMelika onqobayo ubusa yedwa loba kukhanya kulula lokhu kwenza ukuba kube lokudabuka phakathi kube lalabo abasekela okhanya ezanqoba. Uma kuqathaniswa lamanye amazwe okulamabandla amaningi ibandla linye ngalinye lilakho ukuba labameli abakhethwa ngendlela ye-proportional representation okuhambelana lamavoti. Kwesinye isikhathi kunezinye njalo indlela zokukhetha ngokuvota kaninginengi okwenza abantu babe lethuba lokukhetha abamfunayo ngokutshintsha amavoti abo bedinga umuntu oqondileyo. Loba kuncintisana amabandla amabili kuvame ukuba kuphume impumela esekela abakubandla lama-liberals, conservative kumbe center-right ngezinye indlela ukuba lamabandla amabili kuveza isimo sezombusazwe. Kuze kube namhlanje akula muntu wancintisa kukhetho eMelika engekho kumabandla amabili lawa nqoba. Labo abazimeleyo bacathengelwa ukuba babefuna ukuphazamisa omunye walabo abancintisa bekubandla elikhulu elaziwayo. Njengoba kulabanye abavotayo abakhonona ngabancintisa bemele amabandla amakhulu kulabantu lonyaka bathi kumele kusekelwe abazimeleyo abazancintisa kukhetho luzayo akwaziwa ukuthi abazimeleyo baza kwenza njani ukhetho lwalonyaka. Lizizweleke amabandla amabili la yiwo akhokhelayo ukhetho lweMelika, njalo abazimeleyo bejayele ukuthathela amabandla la amavoti, kodwa akula owake wanqoba kusukisela ngesikhathi kusiba la mabandla amabili.
Utaba lolu silwethulelwe ngutaba kancube we Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sekuqhamuke ukufuthelana okukhulu phakathi kwezizalwane zakwele South Africa labantu bokuza eSoweto ngemva kokufa lokungcwatshwa kwabantwana abayisithupha okubikwa ukuba badle abakuthenge esitolo somuntu wokusa. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Intukuthelo yezalwane zakwele South Africa le ilandela ukufa kwabantwana abayisithupha eNaledi eSoweto ngeviki ephelileyo. Kubikwa laba bantwana bethenge izimnandi ezithandwa ngabantwana kwesinye isitolo somuntu wokuza. Lokhu kubangele ukuthi bathwalelwe esibhedlela lapho abafike bafela khona. Ngemva kwemfaya laba bantwana kuhle kwaqhamuka udlakela ezinye zakhamizi zangena ngodli emavinkilini la zathatha impahla yalesi sitolo, zaqala njalo ukuxotsha abanye abokuza abathengisa endaweni yaseNaledi. Ngesikhathi kungcwatshwa abahlanu balaba bantwana ngensonto edluleyo, izakhamizi bezisidla amalahle. Abanye bathi nxa abuza bonke bengaphumanga eSoweto bazawukhomba olotshwala. Ngakwelinye icele abanye bathi zonke izitolo zabantu bokuza kwele South Africa kufanele bazithathelwe ziphiwe izizalwane zakwele South Africa. Induna yomdabu eSoweto uhloniphisa Chonqo utshele Studio 7 ukuthi kabafuni kuphinde kube lomunye umntwana ofayo ngenxa yabokuza laba.
Labantu ufuna bahambe bebuyele kubo. Hayi kabi, bathathwe nje kahle bangashawa, ungathathwa into zabo. Njenganamla ngihlala khona ngizohlala necommunity phansi ngibonisane naye ukuthi labantu ngicela ukuthi mayisibuke ukuthi njengoba bela sihlale phansi nenduna zami bese ngibiza umphakathi ukuthi cha asibakhipheni nje kahle, ngizobakhipha kahle ngibiza amaphoyisa bahambe babone ukuthi bashoniswaphi ngoba sizosiphelela izingane.
Unkosazana Lydia Munyatso, umgcini sihlalo wamapholisa esigaba seNaledi, uthi lesi sehlakalo esingayisiso sakuqala sesidale usizi lokufuthelana okukhulu emphakathini.
Sicela ukuthi umphakathi usebenzisane hand in hand namaphoyisa, we are intervening kuyo yonke le situation. So asikho mnandi nathi as a CPF, as a mother, singabazali nathi. So lento lesibonayo la ayisiphathanga kahle.
Ukufuthelana lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe abahlala eSoweto besesabela impilo zabo. Owesifazana weZimbabwe okhetha kwaziwa kuphela ngokuthi uMandlovu uthi sebelala bevale ilihlo elilodwa.
Le nto isiphethe kabi kakhulu, isiphethe kabi kakhulu ngoba sekushona ingane ezinganacala. Okwesibili, manje sekuzogoqela nathi abantu beZimbabwe ukuthi basixoshe ngoba le nto iyenze umuntu wangaphandle. So nje isiphethe kabi kakhulu.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSoweto esingathandanga ukuvezwa igama, sithi sekufuze abokuza bazinuke amakhwapha.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ebazalini bonke, kuyinto ebuhlungu kakhulu emphakathini waseSouth Africa ngoba zonelwa mvuyini. Kusho khona ukuthi mabethi bayadudula, kuzodudula wonke umuntu wokuza. Ngeke bakhethe ukuba unesitolo esincane lesi noma uthengisa ngaphandle noma usebenza umsebenzi onjani, kodwa ezilongu uphuma ngaphandle. Makuyisikhathi sokududula nabayichiya yena umuntu oyi-1.
Banenge abadabuka eZimbabwe abahlala eSoweto, abanye babo bathengisa emigwaqweni kube labanye njalo abalezitolo lezi esincane. Umkhokheli kaHulumende wesabelo seGauteng umnumzana Phanyaza leSufi uthi ngeke lesihlakalo senzeke kungabi khona ojeziswayo.
We've asked all the law enforcement agencies.
Sesilaye amapolisa uthi asebenzise ubuciko obukhulu ekugcwayisiseni imfaya laba bantwana. Kufanele baze bathole lokuthi ukudla lokhu okudliwe laba bantwana kwenziwe ngubani kuphi. Kungizwisa ubuhlungu kakhulu lokho kwenzeke ebantwaneni besikolo.
We also have to find the producers of this product.
Phose minyaka yonke kwele South Africa uqhamuka udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza endaweni esitsheneyo. AbeZimbabwe kuyibo abaningi ebantwini bokuza kwele South Africa. Bathi besabela ukuthi nxa kungaqhamuka lodlakela impilo zabo zingaba nzima kakhulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Msakazi angibingelele nguAndile engakwaNdlovu isibongo ekhaya kuseMidlands eBellingwe West. Msakazi wami ngibingelela phana kubalandeli lana ezindlini zomsakazo. Ngilusizi kakhulu msakazi mangizokuthi iNdlovu ziyafa laphana eGame Park. iNdlovu sifa nje ukuswela amanzi okube ngathi kusazoqhubeka till izulu zelinetha ungazona ukuthi izulu liyonetha nini. Amanzi achile emadamu, achile emfuleni kodwa phansi akhona. Ngiyacaca ukuthi labantu kahlahle abanayo iplan ngokulondoloza inyamazana. Abazame belezo mpondo ngoba ngiyazi ukuthi basazozithatha bezenzela umathanda ngazo bezithaphuzela. Abazame ukuthi lezo mpondo mangabe kwenzeka bezithengise beyodrilela indlovu amanzi ngale. Beyodrilela impela imigodi bekwazi ukuthi bezilethela amanzi kwalapha eduze. Zizojwayela zilonge ziyaphe ziyakhelwa indawo phela ezithola khona amanzi. Zojwayela ukuthi amanzi zizothola laphiyana njalo lokho ingasekho emadamu nasemfuleni.
Siyabingelela sebo Studio 7. Ngithanda ukubuza uJoseph Chumu ukuthi babezwa yini abantu ababephikisana labo njengoba bake bambuza elo Moses Ncube lapha ukuthi bababophela nabantu eZimbabwe. UNcube emchazela kahle ukuthi bona beyizano abafuni muntu olomcijo olomqondo okhaliphile ukudlula bona. Yikho bemfake ejele. Abanye abantu bonke abavumelana labo yibo kuthiwa ba-right. So yena uyabona yini bonke lokho.
Studio 7 lijani? Hayi mina ngiyaphila. Uyabonga kumsebenzi eliwenzayo omkhulu. Uzwile lapha kustudio 7 ukuthi kade kulolo kuzeni kule kade bebuthene abantu emashingo le Great Zimbabwe. That national, our national monument. Indawo eyayidlala abarushi, odewa, ya omambo. Abayibo abafika abaqale ukufika endaweni leya elizweni leliya kodwa lingayisilo labo labo bezokufika bafica kulabanye abantu amadonga lapha bafica kulabanye abantu ababasarwa lapha nemadopu ayisiba abaqale ukufika elizweni leliya kodwa bafika labo bafika bafike bahlala endaweni leya. Indawo leya iqakathekile kanti se-America iyeyivuselelayo ukubuyisela amatshelana asedilika kodwa uzona izigebenga lezi. Ama gangsters la adonsa mehlo kuphela
amachono makiwa kona ngapo echolocho emango plan 3 lichona njani makiwa studio 7 abasakazi singabonga abasakazi imali dilala kuhle lami ngiyathila la the WhatsApp ematopo peula singelela la mateuli tamba manje lichona njani mateula. Hayi okhulumayo ngupamono ngwenya kona la the WhatsApp siyabonga makhiwa senkhona
bengilalele inkulumo kaJoseph Chuma lo bhuti lo yabona ke Joseph Chuma okunye okumele sihlale siyikhumbuza khona ukuthi libusi lizwe ngenkani njalo alizazifaka embusweni akulam abantu bezimbabwe balikhethanga balivotelanga njalo lisebenzisa amakhodi lamapholisa ngendlela e-wrong ukuze lihlale nemandleni. Lokumehla kusengqondweni zero ukuthi amaZimbabwe ayakwazi lokhu njalo babuhlungu ngento yendlewe ubona begcwele kwamanye amazwe.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abakade besinika imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.